Lumhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow obulawayo namhlanje ubujonge ukupha ulwazi abezindaba kanye labenhlanganiso ezizimeleyo zeMandebeleni ngokusebenza kwedale lephalamende emizameni yokubalimukisa ukuba bengasebenzisana njani labo ekubumbeni imithetho kanye lokulandela ukusebenza kwedale. Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso lo, umlawuli wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda ukhuthaze abezindaba ukuba bengathathi icele ekuqhubeni umsebenzi.
During the entire televised sessions, look on how your members of parliament argue. Those that become nonsensical in their behavior, hold them to account when they come back to your constituency and say, I think we're something that I'm not going to Asazi ukuthi umele parliament ukuthi ufike kulala. Abanye abona ukuthi great session kuyachugula. Kumele sibini ukutonguka kuka.
Unkosikazi noMansonto Nsunga, umsekeli kamabhalani wedaleleli, uthi bakubone kuqakathekile ukuthi bazise uZulu ukuthi abamanga ukusebenza ngenxa ye-COVID-19.
Singathi iParliament yabona ukuthi ayingeke ime ukusebenza ngenxa yokubana sokule-COVID. Basebenzisa njengoba sesile technology, kungcono sisebenzise technology ukuthi iParliament ihlangane ibe lama virtual meetings. Okutsho ukuthi amalunga eParliament enelisa ukubana iParliament ihlale amalunga amanye ekwezinye iindawo ezijiyeneyo, kodwa besinelisa ukubana balandele okwenzakala edale leParliament. Nxa befuna ukukhuluma bakhulume njalo belapho abayaziyo, kwenzela ukubana bengahlangani labanye ukuthi sivikele i-COVID. Njalo sina njengephalamenti sabona kungcono ukuthi njengoba sokule-COVID, ama-committees lawa ephalamenti nxa befuna ukuhlangana labo bangakuhlangana babe lama-virtual meetings. So sabona kungcono ukubana sisebenzise i-Zoom platform ukuba sibe lemhlangano yama-committees njalo lokuhlangana kwedale lephalamenti.
Omunye wabakade bekhona emhlanganweni wemfundiso wanamhlanje ngolwela amalungelo oluntu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo osebenzela eseGwanda.
Hayi, kuyabongeka sibili ukuthi abuya zezama ukukhuluma lathi ecasisela abantu ukuthi izinto zeParliament zisebenza njani, siziphathe njani. Uvula abantu abaningi amehlo ngento asiprezentileyo lapho. Sengathi nje bangaqhubeka befundisa abantu, abantu abona kuningi ade singakwazi esuke sesikudobhile namuhla okuzasincedisa siya phambili asekubambeni sikusebenzise njengoba kubuyekiwe kunjalo.
Olwela amalungelo oluntu osebenzela eselupane uMnumzana Vumani Ndlovu uthi kuqakathekile ukuthola ulwazi lokuba idale lephalamende lisebenza njani.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazwisise ukuthi iParliament isebenza njani, njalo benelise lokubuza eminye imibuzo evele besehluleka ukuthola impendulo ngayo kiyo. So bekuqoka ukuthi behlanganela uSpeaker ukwenzela ukuthi abachazisele kabanzi ukuthi iParliament isebenza kanjani.
Unkosazana Thando Gwinji olwela amalungelo oluntu wakobulawayo laye ubonye ukuzehlisa kwedale lephalamende ngokuzoxoxisana labo ngokusebenza kwabo ezweni.
Umhlangano esibe lawo loSpeaker of Parliament lamhla ubuqakathekile kakhulu ukuthi bakwanise lawo ukubuya phansi bakwanise ukukhuluma lesivo society nemedia ngendaba okumele siphatheke kuzo nxa kusiya eParliament, kusiya lokuthi abantu baphathe kanjani eParliament.
Umhlangano wemfundiso lo owelanga elilodwa oqale ekuseni ngabo 8:30 ehoteleni eRainbow obulawayo ungenwe izintatheli zindaba, inkokheli yabenkolo ezehlukeneyo labenhlanganiso ezizimeleyo. Abakade bekhona babelethuba lokuthola ulwazi olujulileyo ngokuthi leli dale lisebenza kanjani kanye lokuthi uZulu angaphathisa ngayiphi indlela. Abadaleleli bathi kunje baphakathi kokulungiselela ukuba lomabona kude lomsakazo ozasakaza imisebenzi yonke yedale lePhalamende lendaba eziyabe zihlaziwa kilo okuyinto eyamukelwe ngenjabulo ngabakade bekhona besithi balethemba lokuthi konke okukhulunywe namhlanje akusoze kuphelele emlonyeni kuphela nje njengazo zonke inhlelo lezithembiso zabezombusazwe lohulumende. Ngimele iStudio 7 yiwo bulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.